sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kusibandlela 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
baluze a lot of things, their household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobhu ebesesiwa odwa because amunye amazala isigqoko.
Izulu lesikhukhula elicitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange.
Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo nezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu.
Elebhilitane lizakwenza umhlangano lamhlanje lenkokheli yase-Afrika ophathelane lezamabhizimusi kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wedolobho leWange uthi ulahlekelwe kakhulu ngenxa yezulu elichitheke ngendlela ebingakhangelelwanga langena ezindlini njalo lakhukhula impahla etshiyeneyo ngempelaviki. Okwenze umumo waba mubi kakhulu yikuthi imigelo ehambisa amanzi agelezayo e-drainage ibikwa ibivalekile. Abehlelwe ingozi le baphiwe indawo zokuhlala kwesinye isakhiwo senkampani emba amalahle eWange Colliery la kwezinye indawo. Ukansila kaWard 9 eWange unkosikazi Salom Chirwa uthi balahlekelwe kakhulu abanengi.
Sibe about 35 households ezibe affected and of the 35 baluze a lot of things, their household goods, amafriji, amastovu akusasebenzi, amawodrobhu ebesesiwa odwa because amunye amazala isigqoko, ukudla kwabo unethwe ngamanzi and it was washed away, landi yakwazi ukuthi these days vele ukudla kwakhona ngokudubekela and imagine zohamba amanzi, but that's what happened.
Khathesi bahlala ngaphi manje njengoba kube lo monakalo ongakha njalo badlani?
Kuna laba abafakwe guest house about 20 families ngeWangekolia ikho abakhona, and then in terms of ukudla lama wishes here and there ababuyayo babanika whatever they've got and so far so that they manage as the day progresses, and then abanye baphiwe ezinye izindlu kade zi-free, so they just moved their things to those houses.
Aziko yini izindlu ezidilikileyo?
Hayi, ewadini yami akula izindlu ezidilikileyo, siphongungenwa ngamanzi.
Ilingaphela izulu azakhitshwa amanzi babuyele ezindlini zabo?
Bengabuyela ezindlini, but kuyabe kuyinto yokuthi siqale sikline ama-drainages akhona because that's where i-problem evelela ngakhona. So singayekela ukuklina khonapho, kuzaba futhi into yokuthi next year when the rains come kuzachaya futhi. So kuyabe kumele siqale sikline ama-drain lawana, sikhiphe whatever is blocking, wenze ukuthi amanzi ahambe kuhle kungabi lama-backflow.
Amele awakline ama-drainage onalawo ngubani? Ngumasipala, ngubani kahle kahle?
Njengoba kuyindawo yeWange Colliery kuyabe kumele kuklinwe izisebenzi zekampani, but njenge-situation ngendlela eme ngayo lathi as a community kuyamele sinjani sithi sincedisane labo ukwenza ukuthi lathi sihlale sisendaweni esikwaziyo ukuthi sisefu.
Ngaphandle kwewadi yakho ukhona yini umonakalo obe khona kwamanye amawadi?
Kulama wadi amathathu kule lapho kuthiwa iwadi 10 esindlela ngeke ngafika briefly lapho amanzi angenile ezindlini abantu ba-relocatewa, and then kule lapho kuthiwa iwadi 15 number 3 lakho futhi kulezindlu, but just a few, although the damage was there, amanzi angena ezindlini about 10 houses. And then kule ndawo futhi ethiwa yiMpumalanga, it's famously known ukuthi emabhanana lakho amanzi angenile ezindlini.
Akula abafileyo.
Hayi, abafileyo hayi, bekungela.
Unkosikazi Salom Chirwa ngukansila ka Ward 9 eWange. Sixoxela ekhona le eWange. Uhulumende wakwelePhilitane lamhlanje uzahlangana lenkokheli yamazwe ase-Afrika etshiyeneyo kanye labosomabhizimusi bekhulumisana ngokudlelana kwezamabhizimusi emhlanganweni we-UK Africa Investment Summit. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ahambe ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weBhilithane uphatheke kabi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lombuso kamongameli Mnangagwa omubi.
Ngibona ngani ubuhlungu obukhona lobo yikuthi even nangesikhathi sikamgaba bekusenzala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe linganxuswanga amanye amazwe e-Afrika athi hayi bo lathi asingeke sithokoze ukuthi sibuye. Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma koleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu lendaba zokuthi umnumzana uMnangagwa kukhanya akawinanga ukhetho wayenze okuntshontsha. Yikho nje lezwekazi le-Afrika zile ukuthi oBuhari sekefikile kabazange bake bathi hayi no nxa umkhokheli weleZimbabwe enganxuswanga laye kasibuyi. Kutshengisa ukuthi sesibangele sinzima kakhulu hathi ngendlela esikhangelwa ngayo yi-United Kingdom kodwa langendlela esikhangelwa ngayo ngamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngibone ngani isebenzimeni obukhulu kakhulu ngoba lo mhlangano ulithiwa elikhulu kakhulu elokuthi kube khona amabhizimusi asuka le-Britain ingena elizweni elidinga amabhizimusi njengeleZimbabwe ngoba i-Britain ingena ku-Brexit lapho sisesiyazi ukuthi yenzele umhlangano ngedaba lolo kodwa nxa izwe leZimbabwe linganxuswanga kuyindaba enkulu kakhulu. Yikho besihlala sithi thina kufanele ukuthi kube nomkhokheli ofana no-President Mthamisa ngoba siyazi ukuthi bezamhlonipha bamnxise njalo bakhangela ukuthi sibe nobudlelwano obungasiza elizwe leZimbabwe.
Uhulumende yena uthi ukunganxuswa kwakhe akutsho lutho, akutsho ukuthi uhulumende weleBhilithane kamthandi kumbe uyamzonda. Ungathini ngalokho?
Hayi kasiyakwazi ukuthi uhulumende weBhilithane arazondi ilizwe leZimbabwe uphitheka njalo siphe kakhulu ngendaba yokungalandelwa kwezinqumo zelizwe lonke eze-United Nations ezamalungelo abantu, izinqumo ezihambelana namalungelo abantu kwezobusazwe lokuthi kube lokhetho olusegcekeni. Khonokho mbona ngani yikho kuphela okwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lizithole linganxuswa ezindaweni ezihle ezingazenezi. Uhulumende weZimbabwe kufanele ananzelele ukuthi ukunganxuswa kwakhe kutshengisa ukuthi izenzo zakhe kazizihle njalo ubisela ilizwe leZimbabwe emuva. Ngabe kunguhulumende oqondileyo owakwamanye amazwe akhangela ukuthi ufuna ukuthuthukiswa ilizwe abalikhokhelayo, ngabe namhlanje lokhu bonke batshile izikhundla bathi hayi sesehlulekile ukuthi sikhokhele ilizwe leZimbabwe silikhangelise ekuphumeleleni sikhokhela ilizwe leZimbabwe ebuzimeni obukhulu endlaleni lokuswelakala kwenguquko le ngqubekela phambili. Ngalolu hlobo sonke sesishiya imisebenzi ukuthi sinike izizalo zeZimbabwe ithuba lokudinga abanye abakhokheli abangasiqhubekelisa phambili ngoba iZanu PF ikakhulu umnumzana uMnangagwa esehluleke ngendlela ephezulu kakhulu okuthi angathola nje lo mhlomelo wokuthi ungomunye wabakhokheli owehluleke ngendlela ephakame kwedlula abanye bonke emhlabeni.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ugatsha olubona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe lwethule umbiko kunsukwana ezedluleyo lusithi ukuchiwa pande weZimbabwe lokhu akutsho ukuthi kukhona ukusola nguhulumende weBhilithane. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Mina ngibona ngani eZimbabwe kunganqishwa kwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjengabo Britain labo America amazwela asikhakazeleli aloku esilwa loku wasukela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba aloku esilwa aloku esithi ama-sanctions abe khona loku nalokuyana baloku bezama ukuthi basishiye sishodwa laphana singela budlelwano obuhle lamanye amazwe baloku besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo iloku isika bani siya phambili kuyakhanya nje xa ukuthi bakwenza bakwenza ngabomu khona okusishiya phandle ngokunjalo kumanga lisi-ke ukuthi ngabantu abangasithakazeleliyo azizatho zipi bavele abasithakazeleli laba bantu injongo yawo abalayo nelizwe lethu ibasobala nxa kusiza izinto ezinjengalezi ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakusithi ukuthi badlulula ukuzama ukuthi ehlulekisa ukuthi ayisoleda sisale singabantu esingani sivalelwe ngaphandle manje bethisana nalawo ababambane labo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omutsha uyazama ngemizamo ukuthi abe nobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yibona sikhathela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasivume khona ezamazwe omhlaba okunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende kamnandi uyazama kakhulu ukuthi adlelane namanye amazwe ngokubeka ezijikele enguye yedwa njengalokhona kwayizolo njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-Afrika amazwekazi le-Afrika asincedise ama-sanctions asuke kodwa ngabantu abanjalo ngabantu abangezisile ama-sanctions ngokuthi bagcine basigcinise phandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi sokulokuminyana okukhulu esibhedlela esikhulu seMutare lapho okwelashwa khona abantu abalimalele kungozi yebhasi ebulale abantu abalitshumi lasithupha ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amanzi azasilela ngamandla kobulawayo izulu lingekela ukuna ligcwalise amadamu kumaviki amathathu alandelayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakaza bahle ngobusi Masina emagwegwe lapha kubulawayo. Yakwazi mina into esenhliziyweni yami sibili 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 hayi izanukeke isitshayise ngomoya ngoba sho impilo yethu isinzima senphila nzima 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 shuwa shuwa hayi izanuka iphume esikhundleni yiyo yodwa into engingayitsho izanuke isitshayise ngomoya ngoba sesikudubekile bantu qiniso lonke okusho ngangathi awuyalufaka udubo langikhona esikalini liyaqamula isikali ngoba solulusinda solulukhulu sakukwanisi noma ukuthi senzele uyakhanuka isinkwa uyakhanuka lokhu uyakhanuka lokhu qiniso lonke hayi impilo sinzima izanuka yokusitshayise ngomoya kayike iphume esikhundleni umnankagwa nabantu bakhe abake baphume esikhundleni please please lani bantu lepoti zanu ake lisebenzise amakhanda yenu alibona ukuthi isimo sinzima kathesi into yonke ikhwelile ende iyaqaza namhlanje kunje ipetroli ikhwelile futhi izinto zonke ziyaqaza sizabulawa yindlala ngoba le ndlala sisithwali senzima akusela lutho lokuwumumvu loko kwabe ngani bayenga ngakwabantu ukuthi bake bakunika abantu akusekho hle abantu baphila ngani hayi 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 izanu kayike iphume ngiyabonga.
Ye mina ngumanga eFrederickson siyabonga izulu elihle elimileyo sokuthembisa ukuba sizavuna angazathi lingalalokhe lisina. Ye balaleli bonke abakastudio 7 saziseni okwenzakalayo ngezulu, hhayi thina ngapha e-Fordrexton le nkomo hhayi sezisutha sezitsheka sokukuhle. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, I hope lingene kahle ku-2020. Happy New Year. Minigama lami nginomazulu Mpofu, ngibuya eCholosho Hospaper. Bengikho nje kwamalanga lami bengisekhaya. Hhayi, into eyenzakala ekhaya indlala enzima kakhulu, ikakhulu bekwesiphepha. Akekho ukuthi akukho ukuthi abadala bayancediswa mhlawumbe ukuholiswa, baphila nzima, badle esikhwameni, kumele bethenge impuphu. Manje impuphu ngishiye sebethi 400 rand 50 kg, okokuthi kusazoba nzima vele. I think isazokhuphuka, kunzima kakhulu impela. Abadala sebesidloko ukuzikhama bezama ukubhajetha ngoba ukudla kuyadura, imali ayikho, imisebenzi ayikho, womile. Lathi ngapha siyabancedisa but vele kunzima ngapha eGoli, liyazi sometimes ufuneka amaphepha, ugcina ususebenzela imisebenzi eminye la engabhadaliyo. Ukuthola amaphepha kuba nzima. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Siyalibingelela, siyalibingelela. Ninjani kodwa, niyaphila? Hayi, nathi siyaphila. Kodwa hheyi, siyazi ngizwa ubuhlungu le nto eyenzakala lapha ekhaya ezimu, ukuthi manje le nto eyenzakala laphayana kunabantu laba amaqimbu amancane abanjengabothokozani Khuphi abalokhu babhizi manje. Othokozani Khuphi bangena kwipholati. Ipholati yani umuntu engenazini amaseithi ephalamente? Ucabanga ukuthi uzolungisana uthokozani Khuphi? Uthokozani Khuphi esho ukuthi vele ungumthengisi muzinango semnamathelane nezanupief nomnangakho. Ukuthi kwenzakalani ukuthi ufuna akahle kahle uthokozani Khuphi akafuni ukuthi izwe libe liye phambili, kufunani kubo mnangakho? Ukuthi ngenkathi othongrayibe shaywa lapha nabochamisa ngalesi sikhathi 2008 uye lona wayethengisa abantu, hhayi kunzima street. Abantu laba amaqembu amancane abangabathengisi izalo PF busy bulala abantu, yenzani? Kodwa bona babhizi banamathelane nayo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, sanibonani Skips Dobe, labo bonke osithandekile bonke nje. Mina ngisacela nami ukuthumela eyami audio ngisibusiso. Into engiphatha kabi ezweni lakithi, angazi bantu benkosi ukuthi singazwelwa ngobani phezu kobuhlungu lobu esihlangana nabo. Emakhaya akusela kudla, komile, nezulu kalikho. Ungawukuthi okwalo nyaka mina ngikwazi abantu bazofa ngempela. Izinto lokhu ziyakhuphuka, ziyaphezulu, akunampuphu, abantu abasenakudla elokhuzeni, eminye imizi kuyalalwa nje kungadliwa. Bese ningitshela ukuthi bantu benkosi, uma kuthiwa kunabantu ababusa ilizwe, izinto zenzakala ngaleyo ndlela, bona kubaphatha kanjani? Kubaphatha kanjani uma besidla ukudla kulala iy'ngane zabantu? Abantu bakithi, mina bengicela ukuthi ake nivula amehlo, ake nivula amehlo ngempela ngempela. Abantu bekele khona ukuyavota ngoba akusizi ngalutho. Kuyalanjwa emakhaya, indlala ibhokile, abantu abadli lutho lutho lutho. Ukuthi yindlela eyophilwa kuze kube nini? Ngoba nangakuphela uNkulunkulu ngabe yasilethela izulu, mhlawumbe beziqhubekele bebusa, silime sikwazi ukudla thina okwethu esikulimayo. Manje lalelo zulu kalikho, le nto ingiphatha kabuhlungu kakhulu kakhulu. Nkosi, bengicela ukuthi abanamandla becele la ama-organization bazame ukusiza abantu bakithi.
Aboge bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulimale abantu abangamachomi ayisikhombisa kwele Lebanon izolo ngesikhathi amapolisa ezama ukududula abantu ekade betshengisela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zamalungelo luthi ludinga imali engange-$375 million ukuze lwenelise ukuqhuba inhlelo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu wakulelizwe namuhla ophakathi kwekhefu lokukhumbula owayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King, yena owadutshulwa ngomunye omhlophe wafa ngomnyaka ka-1968. Ikhefu leli linanzwa eMelika yonke jikelele ngomvulo wesithathu kuzibandlela minyaka yonke njalo lidibana lelanga lokuzalwa kwakhe. UMartin Luther King wayengumfundisi omnyama owayekhokhela umzabalazo wokulwela amalungelo abensundu agoqela elokuvunyelwa ukuvota. Wayechothoza njalo ukubandlululwa kwabantu abamnyama ngabelungu. Lanamhla lokhu imisebenzi yakhe iyaziwa emhlabeni jikelele, ikakhulu umbiko wakhe olesihloko esithi I Have a Dream awethula ngo-1963. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ilanga leli liqakatheke kakhulu probably in this time esikhangele khona silo uMongameli Trump and into ezenzakalayo under his presidency. I think it's very significant ilanga lika Martin Luther. Siyakhangelela ama civil rights, which is what he fought for impilo yakhe yonke, and we ask ourselves, where are we today ngasikhathi as we look to ikhetho lika 2020.
Ungathi konke ayekulwela kuzaqakathekiswa yini nxa sikhangela ukudonselana okukhona phakathi kwama-democrats lama-republicans?
Ngingathi it's a 50-50, half-half. Omunye uprofessor uRobert Gates described it as best of times and worst of times, especially for abantu abanyama, because i-economy in one sense they are doing well, a lot of abantu of color. At the same time, onindaba ze-civil rights, kuloku backslide ambijana in some respects, i-treatment yabantu by amapolisa and ama-equal access to opportunities kwi-economy. And amanye ama civil rights when it comes to indaba njengoba voting and so on, there is some backsliding. So I would rate it as 50-50 i-progress esiyibonayo for izinto ezazilwelwayo uMartin Luther. Ilizwe kathesi mumzana is very polarized. Ningathi abantu most probably on the democratic side bazaqhakethekisa iholiday kaMartin Luther, but we are seeing abanye typically white national list abantu abaku diehard Republican on the extreme right abasoze beqhakathekise ilanga leli. I don't believe so. In fact, we see on his side leli ngabantu abaqhakathekisa things that are contrary to uMartin Luther, into the Confederate flag and so on, which are total opposite to into which uMartin Luther wayezimeleza.
Emazweni ikakhulu ase-Africa ke afana lele Zimbabwe,
ungakhangela isikhathi sabo Martin Luther in the 1960s, early 70s, isikhathi when African Americans babe le solidarity with ama independence movements ase Africa. There was a lot of I would say it golden generation Pan-Africanism. We were very idealistic and a lot of African Americans thinking was influencing izinto ezazenziwa ngama liberation movements and trying to shape iAfrica esifunayo. Ngazibuza ukuthi uMartin Luther nxa kade saphila, what would he think nxa ekhangele a lot of our African government? And I feel he would be very disappointed, especially nxa ekhangele amazwe anjengoZimbabwe and amaparty like ANC or ZANU-PF is the total opposite of izinto which uMartin Luther stood for.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokubala imbiko elisithumele yona ekhasini le-VOA Ndebele. Siqale ngosakhile Liline uthi wena iZimbabwe ivele akula lapho efunwa khona. Amara Henry uthi wena sophisticated studios here so nice watching from Uganda. Cindy Sopepe uthi wena ngake ngakhuluma ngomnangagwa akakufanele ukubusa ilizwe lubaba ulenhliziyo nje emhlabeni ulihlazo nje emhlabeni wonke ufanana nje lempisi ehlala phakathi kwezimvu. Bakithi abantu beZimbabwe ngithemba babonile into abayivotelayo ukuthi iletha usizi olunjani elizweni. Felix Machokocha Ndlovu uthi wena ba right babona ukuthi umnangagwa kananceda empilweni zabantu. Kuzoba lo Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi kodwa ugawulelwa angazi lamtopa ngaphi njalo limthandelani ikhanda lakhe liqinile ligcwele isamende. Jason Maposa uthi wena mavuka msakazi wami. Andrew Flores uthi wena ugawu alright. Nkomo Foster uthi wena linjani kustudio, corruption hiyo elenhlupho kwelakithi ngoba icorruption ifana le addiction ye drugs kunzima ukuphuma kuyo. Ngajwayela ZANU iyasuta ngobusela. Kuzokuthi uJoseph Nyathi umdlulo dlula abanye uthi yena livuka njani mlandeli labalandeli beStudio 7. IZANU kumele iphume labantu bangayivoteli abantu beMpumalanga akula development abayenzayo ngapha kwelakithi. Yiyo ke imbiko ebesithumele yona lamhlanje.
Zelana kanjani madoda kesiya khona le ndlela lesiyocela isibuyo. Ulalele mase siya khona izalukazi khona ngale. Siyacela isibuyo.
Ukugibela bemsola ehamba le-Fohlani Sounds besigqibela uhlelo behlabela kamnandi bathi yendani kamanyangwa munokumbila vula hambani kumanyangwa liyecela izulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Izulu lesikhukhula elichitheke ngempelaviki lidale umonakalo omkhulu eWange. ELeBhilitane liza kwenza umhlangano lenkokheli ye-Afrika ophathelane lezamabhizimusi lamuhla kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Aige kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo half past 7 na mina lani asweni kweze kuseni ngo half past 6 sasa olivalelisayo kwamanje nguntungamili inkomo lichone kuhle.